yesa khuluma ngakho sibili ukuthi nxa indaba zama diamonds bingahambanga ngendlela eqondileyo kuzaba lama problems sibili esibabona ekhathesi. Sakhumbula ukuthi i-budget iye yadileya sisingezelele izimali nge-600 million sibethembise ukuthi ama diamonds azawuyisa imali. Kodwa ngobona kwami ama diamonds akala mali ebuyayo ku-treasury, ayathengiswa ama diamonds asazi ukuthi imali yangkhona iyangaphi. So ingaba i-problem sibili nxakwe ukuthi ama-diamond kungafinani ukuthi i-Kimberley process ike yavuma ukuthi athengise engalethi izimali ezikhangeleleyo.
Pho-ke uhulumende okwamanje kumele khangele ngaphi ukwenza ukuthi athole imali yokuthi ayenze konke lokho kumele akwenze?
Omele kwenzakale ukuthi ama-mining companies ikakhulu lawa awama-diamonds kumele alethe izimali. Kodwa siyakwazi ukuthi ule corruption eningi sibili khonakale uma-mines, njalo siyakwazi futhi ukuthi ama-diamonds ukhanya njengani ayaphuma ngendlela ezingayisizo lapha eZimbabwe. So kumele ube le ndlela yokuthi ama-diamonds aseZimbabwe aphume ngendlela eyiyo, ama-mines njalo ahle abhadale ngendlela akhangelele ukuthi ababhadale ngayo. Maybe bengabuya futhi le ndaba le e-presumptive tax uma diamond companies nxa kuyukuthi abafuna ukuthi babhadale ngesikhathi.
Kodwa kunye-ke bangathiya ngaphi imali kumbe behle belahle ama-projects lawa akade kumele enzelwe uZulu?
Zikhona iy'ndawo eziningi-ningi khangelisa zabona ukuthi umthetho we-tax walapha eZimbabwe ulama-loopholes amaningi kumbe ulama-gaps amaningi. Uhulumende nxa engahlala phansi engabona sibili ukuthi ulama-loopholes, singakhangeleli into zama-mines nxa sikhangele i-corporate tax lokunye okuningi ku-tax code yethu. So kumele uhulumende ahlale phansi abone ukuthi nxa kuyukuthi ama-mines kawafuna ukuthi izimali ezikhangeleleyo, kumele ahlale phansi njalo abone alungise i-tax code yethu ukuze ezuze imali eziningi kuma-taxes kuma-companies labanye abantu okumele babhadale ama-tax lapha eZimbabwe.